o e indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 6 kumabasa 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
esibona izolo laphana eHarare Club kusenziwa ngama-youth ezanu-PF kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabasakhulayo ukuthi bebuseleli lizwe.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-generational consensus.
Alidedelwe icala liqhubeke uma lizoqhubeka ngoba amanga namancinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma umiswa phambi komthethwandaba esetheswa amacala enkohlakalo. Iqembu le-Highlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo elizayivunula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF baphazamise umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labatsha owe-generational consensus eHarare izolo. Incwadi kwezombusazwe zithi iZANU-PF ikhanya ikhathazekile kakhulu ngemikhankaso yabasakhulayo kumabandla onke ezombusazwe eyokuthi kuvotelwe inkokheli esakhulayo. Kubika uGibson Bebe.
Abasakhulayo beZANU-PF laba bafike baqala udlakela eHarare Club lapho akade kuqhutshwa ingxoxo yabasakhulayo ngodaba lwezombusazwe entuthuko yenotho kanye lendimba okumele bayidlale ngesikhathi sokhetho. Ilunga lomkhankaso obizwa ngokuthi Generational Consensus umnumzana Pride Mkono uthi okwenziwe ngabeZANU-PF kutshengisa ukuthi bayesaba inkulumo zeGenerational Consensus ezijonge ukukhuthaza ukuvotela umnumzana Nelson Chamisa okhokhelela umanyano we-MDCT ngoba elakho ukunqoba kukhetho lalonyaka.
Esibona izolo laphana eHarare Club kusenziwa ngama-youth ezanu-PF kutshengisela ukuthi bayethukile njalo bayesaba ngokusukuma kwe-generational consensus ikhuluma ukuthi hatshi sokuyisikhathi sabancane sabasakhulayo ukuthi bebuseleli lizwe. Siyababona ukuthi besaba kakhulu. I-generational consensus yona libandla labasakhulayo ababutheneyo ukuthi betshengisele usekelo kumnumzana uNelson Chamisa owebandla le-MDC njalo engumkhokheli we-MDC Alliance.
Osakhulayo umnumzana Gift Ostalos Siziba uthe okwenziwe ngabasakhulayo beZANU-PF kutshengisa ukungahloniphi njengoba kungasikho kwakuqala ukwenza lokho.
Njalo ngabafana beZANU, ngabafana abangelalwazi, ngabafana bobandlululo le-violence lapho esibone khona bezama ke ukudisrupta uhlelo ebelabantu bebekhethe ukubana bekhulume bekhangela indaba ke zenhlalakahle yama-youth kukhetho oluza lika-2018. Bona basebecabanga ukuthi hayi sizavala abantu abakhulumayo ngokuba ngumsindo.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthe kungakhathalekile ukuthi libandla liphi sokusobala ukuthi amabandla ezombusazwe aweZimbabwe sokumele aqakathekise abasakhulayo babanike ithuba lokuzimela edale lephalamende nakwezinye inhlangothi zempilo.
Esikubonayo yokuthi izinga lezepolitiki lethu selifeza obala ukuthi kusina kudedelwana. Yikho ke kungakhathalekile ukuthi lokhu kwethulwa ngabe MDC kumbe kwethulwa ngabe zaphu kumbe ngabe zano okuqhakathikileyo ukuthi ukuze kube lengqube laphambili amabandla wonke kufuze enze ukuthi intsha yabo iyenelise ukuphatheka kwezokwakha isizwe njalo benelise ukuthi bebe labameli eParliamente abatsha
omnomzana Themba Mliswa olilunga ledale leParliamente emele iNorton engelabandla alimele uthi ukuhluma kwamabandla amele abasakhulayo kuyajabulisa njengoba kuyibo abaphathe kwezombusazwe lakwezenotho uphinde wathi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe akazange abaphe indlebe zokulalela izikhalazo zabo ngakho-ke umongameli Emmerson Mnangagwa nxa efuna ukuphumelela embusweni kumele alalele njalo ahloniphe imibono yabasakhulayo umliso uphinde wathi inhlanganiso ezinjenge-generational consensus leyathi ayikhokelayo sezinanzelele ukuthi njengabasakhulayo labo balendima enkulu abalakho ukuyiphatha ekuthuthukiseni ilizwe njengalokhu okwenziwa ngababeqoqa abasakhulayo ukuya empini yokuthola uzibusi weZimbabwe. I-generational consensus inhlanganiso yabatsha abajonge ukuqhubekisa phambili imibono yabasakhulayo lokubakhuthaza ukuthi bangene ezikhundleni zobukhokheli bancintise kukhetho lokudinga abameli bedale leParliamente kanye lamakhansili elizweni lonke jikelele kukhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Pepe.
Kulamalunga edale leSenate yeMelika agoqela uSenator Jeff Flake lo owebandla lamaRepublicans kanye lo Senator Chris Coons owebandla lamaDemocrats labanye abakhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngenjongo yokuzibonela ukwenzakalayo elizweni kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni libutho. Abahlanu laba bazahlangana lenkokheli yamabandla aphikisayo, inkokheli yenhlanganiso esizimele zodwa kanye labanye abantu abachiyeneyo. Bahlolisisa indlela zokuguqula umthetho wezidera owafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika ebethesa amacala okukhahlameza uZulu njalo lokungenzi ukhetho ngemfanelo. Bafuna njalo ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe amazwe la engakaqalisi ukudlelana okujulileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana loZulu esigodlweni seMelika eZimbabwe.
This afternoon we were happy to welcome a congressional delegation led by Senator Coon. As well as Senator Flake is here. He is accompanied by three additional senators.
Lamhla samukele amalunga edale leSenate yakwele Melika azabe ehlangana labantu abajiyeneyo lapha eZimbabwe. Lapha ngikhuluma ke ngoSenator Chris Coons kanye loSenator Jack Flake. Bahamba labanye abathathu abakhangelelwe ukuthi bazakwenza imihlangano ejiyeneyo labantu beZimbabwe. Kukhanya ngazani bazahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa njalo lenkokheli yamabandla aphikisayo kanye lenkokheli yenhlanganiso ezizimele zodwa.
The proposed amendments to ZIDERA, which they have made, and have a dialogue with the leadership here on further engagement between the United States and Zimbabwe.
Esibone ngazani bazakhuluma ngakho kakhulu ngosokugugukile kwele Zimbabwe kulandela ukungena kukahulumende omutsha njalo kunye bazakhangela umthetho wezidera ukuthi kambe ungalungiswa njani.
Well, as they have said, one of the primary things that they want to express is their desire to see free, fair, peaceful and credible elections. This is something that President Mnangagwa has promised and stated that he will work for. So that's one of the things.
Okunye njalo bazaxoxisana ngodaba lokuthi kungadlelwana njani phakathi kwele Zimbabwe lele Melika. Baqakathekisa kakhulu ezokhetho lapho ke bafuna ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo eZimbabwe oluzayo. Lokhu kulandela okwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Wathi ukhetho luzabe lubalulekile. Angazi ukuthi kodwa bazakhulumani namabandla aphikisayo.
Lo ngunkosazana Stacy Lomba obona ngezokudlelana lozulu esigodlweni seMelika eZimbabwe ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhona le eHarare.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma lamhlanje umiswe ephambi komthethwandaba we High Court eDurban esetheswa amacala enkohlakalo. AbeZimbabwe abakhulumele Studio 7 bathi lesi isibonelo esihle esalokho okumele kwenziwe ngohulumende weZimbabwe. Kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi laye ulamacala amaningi awenzayo esabusa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lo ngumnumzana Jacob Zuma ecula ndawonye lamakhulu abasekeli bakhe abebesemthethwandaba bezomsekela besithi akayekwe ngoba akanacala. Yena-ke umnumzana Zuma ungena emthethwandaba ezihlekela njalo phakamisa izandla ebingelela abasekeli bakhe. Ngemva kwemizuzu emilutshwana, abatshutshisi abameli bakaZuma labenkampani yeFrance iThales layo etheswa amacala afanayo bavumelene ukuthi icala lidluliselwe mhlaka 8 Nhlangula. Lokhu kwenzela ukupha uZuma ithuba lokuphikisana lokwetheswa kwakhe lamacala ayeke wawetheswa ngo-2007 esulwa ngo-2009. Uthe ephuma lapho umnumzana Zuma watyela abalandeli bakhe ukuthi yena umsulwa kodwa izitha zakhe zimninda ngamacala.
Alidedelwe icala liqhubeke uma lizoqhubeka ngoba amanga namanqinenyathi ebhekene neqiniso kuyobonakala.
Ukuvela kukamnumzana Zuma emthethwandaba yinto esibabazwe liningi lezalwane zeZimbabwe, hatshi ngoba zisithi ulecala kodwa ngoba zisithi kutshengisa ukuthi umthetho weSouth Africa awulandaba ukuthi odale icala ulasiphi isikhundla emphakathini. Abaningi-ke bathi lesi sifundo esikhulu eZimbabwe ngoba oyengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye kufanele ayebhekana lamacala egugrawundi lenkohlakalo eyenzakala embusweni wakhe yatshiya ilizwe liguqe ngamadolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukuthi uMgabe ayejeziswa akusikho ukuthi kukhona omzondayo kodwa ukuthi ayechaza konke okonakala ngaphansi kombuso wakhe.
Lokho kuyamkhulula laye ukuthi akwazi ukuthi azikhulumele uhlangothi lakhe njalo lalo iqiniso livele emphakathini ngoba kuzohlala kuthiwa umuntu othile wenza okuthile kanti akusinguye yedwa owakwenzayo kumbe njalo akusinguye owakwenzayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala yena othi kulobufakazi obuningi bokuthi abantu babulawa mahlayana ngesikhathi segugrawundi eyayithunyelwe nguye umnumzana Mugabe kule mandebeleni ukuthi iyethanyela ingcekeza.
Umele uthi bonke labo Mugabe labodabengwa bonke labo Mnangagwa bonke labo parents besaphila kanje bebizele ekhothi bekhuluma iqiniso kubonakala ukuthi kahle kahle vele kuze kubulawa abantu more than 20,000 or 30,000 or 50,000 abachithekela yimizi, abaningi balahlekile abazuthi bakuphi ukuthi kwakwenzekeni.
Baningi-ke abaqhubeka besola izivumelwano ezenziwa lo mongameli Mugabe ngesikhathi sehla esihlalweni, besithi lezo zivumelwano ezenziwa nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa engazange athole imibono kaZulu zizadala umkhuba omubi wokuthi omongameli beZimbabwe bazenzele santando bethemba ukuthi abasoke bathonisiswe loba sebephumile esikhundleni. Melistudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ibandla leMDC lithi amalungiselelo omhlangano walomkhulu ozaqhutshelwa kobulawayo kusasa asekusibanga sezinga laphezulu. Abasekeli bamabandla abumba umanyano weMDC Alliance abalisa yona iMDCT. IMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube kanye labe People's Democratic Party ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti babikwa befole esitaladeni zakobulawayo namuhla bememezela lumhlangano oza kwenzelwa enkundleni ye-White City Stadium. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe asedinga abantu abazawamela kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Obe ngunobhala obona ngokwethulwa kwemibiko yokudlelana labezindaba ehofisini yomsekeli kamongameli wele South Sudan usetshiye umsebenzi. Inhloko kahulumende yakwele Hungary umnumzana Viktor Orban ubikwa eseqalisile ukuthuka abokuza phambilini kokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente ngesonto. Abesifazana beZimbabwe bakhala ngokuthi kabakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe ngenxa yenhlupho zobudlwangudlwangu kanye lokukhahlanyezwa ababhekana lakho phakathi kwamabandla abo. Kubika obatabile masuku.
Ukhetho lukhangelelwe ukuqhutshwa enyangeni ezine ezilandelayo, kodwa ubudlwangudlwangu obukhona sobusenza abesifazana badedele emuva. Omama abanjengonkosikazi Joyce Mujuru, uGrace Mugabe, uThokozani Khuphe, uJesse Majome, labanye sebehlukuluzwe emabandleni abo, abanye baze baxotshwa. Omunye wabo mama olilunga ledale leParliamente unkosikazi Priscilla Misiairambu Moshonga uthi amabandla ezombusazwe yiwo adala ukuhlukuluzwa kwabo mama, ngakho kumele kuqondiswe phakathi kwawo amabandla.
Athi besikukhuluma iminyaka yonkene le abantu bebengalaleli. Sesikubona khathesi manxase lisiya entweni lezi zokukhethwa kulapho libona khona ukuthi omama bahlukuluzwa njani. Bahlukuluzwa ngoba kulamadoda akhona kuma-political parties vele angafuni umama, yinto esimele siyazi yona le.
Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi ubekhangelele ukuthi omunye wabomama unkosikazi Thokozani Khuphe mhlawumbe ubesethola ithuba lokuthi abe ngumongameli, kodwa wamangala esebona esejikijelwa ngamatshe ebizwa ngamagama okuthi dissident.
Besingakhangelela ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube le violence engaka, so kusidanisele kakhulu. Lastly, mina njengomunye owabantu ababekhona, uhambo lokudinga idemocracy kwele Zimbabwe luqalisa ngo-1999, njalo sikhona sonke, besikhangelele ukuthi uKhuphe laye usekhwele wakhwela waya phezulu lapha angafika khona ukuthi athathe isikhundla sokukhokhela, but sesibona how sebemjikijela ngamatshe futhi yena sezafika. Thina sesiza qalisa ukuziqhenya ngaye ukuthi engxenye ye-election leyezayo ayi silabobani laphana laphana silabobani, sesimcounter lathi ukuthi ukhona. Sesibona be amadoda ayam attack, so soze sibavumele into embi enjalo.
Olilunga ledale lephalamende unkosikazi Doreen Bebe uthi ngempela isimo asibamelanga kuhle njengabomama ethi bayakhahlanyezwa emabandleni.
Bona islim ngoba ukuminyana kwangikhona okwenzekalayo kuzakhoza enye iconflict engayenziyo. Nxa iprovince eyodinga athi kulama candidates angu-80 something, mbona ngani vele khonapho vele ngenye indlela kuyabe sokusenziwa izinto zefavor.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Research and Advocacy Unit yona yenza uphenyo ikhangelisisa ukuthi amathuba abomama kwezombusazwe phansi kukahulumende kaMnangagwa anjani, njalo uphenyo lolu lwaveza ukuthi abesifazane abakhululekanga ukuphatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders selethule ngokusemthethweni ikhithi yalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Amakawuso la alungiswe elizweni leChina njalo ayingxenye yosekelo iqembu leHighlanders elilutholwa livela enkampanini yeNetOne. Iqembu leHighlanders beselidlale imidlalo emine lisebenzisa amakawuso inkokheli zaleli qembu ezithenga ukugqoka nxa iqembu lizilolonga. Njalo lokhu besekudale inkulumo phezu kokuba izabuya yini imvunulo yelombala wamawaba okuyiyo iqembu leHighlanders elidume ngayo. Kuthe lalapho sekuvele imifanekiso yamakawuso lawa ebulenjini, kwabakhona njalo abasola ukuba awalahlonzi. Kodwa isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube uthi abalandeli bazazibonela ngesonto isimo sale mvunulo.
Ngilethemba lokuthi ngensonto nxa abalandeli beqembu sebebona kakuhle ngawabamehlo kusemini ilanga lithe klaka ukuthi abadlali babo babukeka ngaluphi uhlobo, baza kunanzelela ukuthi yebona kulabanye abalembono engafanile abanye, kuvunyelwe lokho. Asingeke sonke savumelana into efanayo, kodwa kuqakathekile ukuthi sisikhangeleke as a professional unit.
Iqembu leHighlanders lithole usekelo oluvela kunhlanganiso yeNetOne ngemva kweminyaka embalwa lisebenzisana lenhlanganiso yebhanki ABC. Njalo uDube uthi abantu babofunda ukubonga ngoba kungela sekelo lolu aluba isimo sibucayi kuleli qembu.
Sibonga kakhulu ama-sponsors ethu iNetOne, ngoba kuhle kabi ukuthi kungakhanyi izigwenxa, kungakhanyi ubuyanga, kungakhanyi izigamba phakathi kweqembu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisola abasolayo sinanzelele ukuthi ukubonga kuqakathekile. Ngoba ama sponsors zinenge indawo lapha bangakhona ukuthi bayodinga ubudlelwano.
UDube uthe ensukwini ezilandelayo amakawuso azaqala ukuthengiselwa abalandeli beqembu, njalo lawa awenkampani yeRaw azabe ethengeka ngcono kulalawa akade bewasebenzisa kudala awe Adidas. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Ku was a Friday lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi, umlandi wechichi odabuka phansi enkayi kodwa ohlabela ekwele South Africa. Umlando wechichi ngumhlabeleli osacathulayo, njalo leli lidlalade lakhe lesibili alethule enyakenye. Isihloko salo sithi abakwethu. Ingoma edlalayo iyona ithi Dlala Chuma. Go! kahle kahle ingubani linsizo?
Umlando wetiti kahle kahle ngu-Anton wakwaJuma enkayi le ezigqalabeni uChief Madliwa. Ibizo lami engizalwe ngalo elisethupheni kababa nomama.
Ukona ukuhlabela kahle kahle okuqaleni ni?
Ngiqalise nje ngisabhekha eqembi kulelinye iqembu okuthiwa ngomqhelukelwa bekuwu-2010. Iqembu lomqhelukelwa liphethwe ngomunye umfana uhlawuzamana kwabuthelezi ophuma nase-South Africa enquthu. Uyu mfana engingathi ukuthi wamfaka emculweni yi-backup yakhe ngo-2010. Ngambhekhela ngo-2010, ngambhekhela 2011, ngambhekhela futhi ne-2013. Kwasekuthi-ke ngo-2014 kwaba yikuphuma kwami-ke eqenjini lakhe.
Lesithathu idlalade liyeza nini?
Iy'nhlelo zethu zithi idlalade liyeza ngo-Agasti. Kuzobe kunzima kakhulu ngoba nolwazi soluluningi lana kumlando wekithi manje sesijule kakhulu.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lane ezigoqela le ekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo.
Le ngoma ekhuluma ngokuthi siyabambene siyovota ingoma enomlayezo omkhulu ngoba uma singabantu especially thina abantu abasha yithi kumele sivotele izwe, yithi kumele sifake ushintsho ezweni.
Utheni kubalandeli?
Kubalandeli bonke nje umhlaba wonke. Into esicela kakhulu yi-support. Uma singazama ukuthi sithole nama-sponsor abantu abazosibambisa.
Abakudingayo bakuthola kuphi?
Uma ngabe ufuna ukumfonela uyangithola ku-073-877-3336. Ngiphinde futhi 073-877-3336. Ma ungena lapho ku-Facebook i-page yami nje ngumlando wetiti.
Uphuma ke enkundleni umhlabeleli ngale ethi ingovolo.
Yakhona inkundla lumbava phansi lasengezi qala benibhanyibhana bekhotha khona isimunye sakithi. Wathi wageni mlando wethithi khazakazi into lokwalifana nandaba nokuthanda nokuzondo wafe ngazo nasazi kuma mazala noma kunjalo ngiyabathanda abanofakazi bomfuthi. Ngithi mina nginandaba nomlima nokuhlupha vele ngikujwayele lokho. Babengeke mshana moda manje abona wadetoza kula metafesi zami nomthambo namaqebe ngihawu. Bomna uzothi nomgabe ladala fansi nasade maqeda kuliyo wamthanda wabuza nganiko mnala. Mina ngumatengwani nonyana emnyame bhidlo umgabe sikelishalo nalwela nje maqande nayo. Ngishuta ngefoni ngikoda lokho akusho ukuthi ngiyakufaka kwezami. Ngijima sakhile fansi mafika nazo mkhoma zedududu isigodi funtshona ndilinthe ezendleleni yeza nento zakhe hawu. Ngijima sanantu wathi mafika ndana sengazi qalo wena isigodi fubatsha wakhumbe nje uthola makwande emndenini magolide. Ayi kunzima kule ngoma bafowethu. Kuseyiyo le nyamazana encane emfishane ethe maqhamuka indleza ayigijimisa the mazibamba yasuza maqede zahlela. Awuze nje uthi ngenzani ngale ngoma. Ngithi kubuka lapho jonge enhloko besigida ngifuna ucaca ukuthi ubani inkosi eyiginqu namhlanje. Kuseyindlu yenhle abantu omzosenkane ezakabulawa zayitholele endlelena zishiyanga zathatha zahamba nazofika zaphakela yade yasutha the maqeda usutha yabona. Phinda futhi kubuka kancane jonge enhle lapho entanjeni ngifuna ucaca ukuthi ubani uthisha weginqu namhlanje. Hayi othisha benzayo.
Umlandi wechichi ubehlabela ke kamnandi ekuhlelo Woza Friday usiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Iqula lamalunga edale lephalamende ele Congress la kwelemelika selifikile eZimbabwe ukuyahlaziya umumo wezombusazwe. Abasakhulayo bebandla leZANU PF baphazamisa umhlangano wokuhlaziya imicabango yabadala labasakhulayo owe-generational consensus. Thokazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.